Unkosaza na vimbai tuangirai, umtaka mui umoke ntuangirai. Izo lontambama ulimele engozini yomgwaqo ekwekwe, lapo kupupe kona omunye wakhe. Kasenelisanga ukuluma la mapolisa ngokulimala kwakhe njalo la ngokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele parlamente. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama caucus meetings to eMathabeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Bimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni. And then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbe kube kulomunye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikilane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona ekhwekhwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Bese kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama between six and seven koBulawayo. Abanye badecide ukutravele ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa kumele sibe se eChinoyi for the next caucus.
Paul izawenza umhlangano wenu lo.
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general umpariwa bakhona ekhwekhwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi ilokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekoBulawayo.